esethula umbiko wakhe emkhosini wanamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ubonge kakhulu amazwe awenhlanganiso yeSADC ngokuzahlanganela labo esililweni sowayengumongameli welizwe wathembisa abemuli yakomgabe ukuba yena lohulumende wakhe abasoke babalahla bezobanakekela wahle wathatha lelo thuba lokubonga njalo inhlanganiso yeSADC ngenyathelo elilithetheyo lokukhetha umhlaka 25 Mfumfu njengosuku lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga agoqela elemelika la kumanyano we-European Union.
May the world honor the late comrade Mugabe.
Umhlaba mawuhloniphe umuyi ngokuzisusa lezi zijeziso zomnotho futhi thina zisuseni lezo zijeziso khona manje ilizwe lithuthuke.
Isidumbu somufi sibikwa sizanikezwa abemuli ngemva komkhosi wanamhlanje abaveze ukuba sizosiwa kozimba lapho umgabe adabuka khona andubana azobekwa endaweni ebekwa amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre ngemva kokwakhiwa kwethuna lomhlobo waphezulu imosolium okungumsebenzi ongathatha inyanga yonke. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi kuhle ukuthi akhelwe indlu yakhe yokuphumula ehlukene labanye e-Heroes Acre.
Linyathela elihle ekade likhangelelwe ngabantu baseZimbabwe abaningi ukuthi umongameli wethu osesitshile lo uRobert Mugabe ukuthi eyolala lapho kulele khona amanye amaqhawe.
Enye njalo ingcwethi umnumzana Mlindelwa Mancitshana upha umbono wakhe kwezokungcwatshwa kukamuyi uMugabe.
Lokhu kuyatshengisa sobala ukuthi uMugabe uhambe ethukuthele, uMugabe uhambe engaxolanga, uMugabe ulokhu ebambe isikhwili salabo abamhluthunela intambo zakhe zombuso. Ngalokhu watshiya etshele abemuli yakhe ukuthi bamgcine njani, bamgcine ngayiphi indlela. So abemuli lapha kukhanya lokhu bedlala umacatshelana, abafuni ukuphuma egcekeni ukuthi betsho ukuthi hayi thina ukuthi uhulumende yangenele kulokhu satshele ukuthi akukho kunjalo.
Kusenjalo uZulu obekulo mkhosi uveze ukungajabuleli umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wabanga umsindo emhoza okwenze engazwakali kuhle lapho esethula umbiko wakhe wenduduzo kwamfuqa ukuba axolise phezu kwezehlakalo zodlakela oluqondiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika eziselizweni lakhe.
This has led, as I can hear you are responding to,
lokhu kubangele ifa yabantu abambalwa lapho izizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa. Ngaphambi kwenu njengomunye wezizalwane zakwele Africa kutshengisa ukuzisola kwami kanye lokuxolisa kulokhu okuthe kwenzakala elizweni lakithi.
Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ubonge inyathelo elithethwe nguRamaphosa lokuxolisa kuZulu weZimbabwe le-Afrika jikelele lanxa ethi ubengakulindele.
Udaba lodlakela belingekho engqondweni yami ekuqaleni lapho siyabethula umbiko wakhe, kodwa kuthe sekulaphayana ngifisa ukuthi uzexolisa wakwenza lokhu. Sengijabulisa indlela aziphathe ngayo lapho uZulu ecengisa ukuthukuthela kwakhe.
Enye yenkokheli eze emkhosini wanamhlanje wokuvalelisana loMugabe abavelele kwamanye amazwe bagoqela umnumzana Kenneth Kaunda owake waba ngumongameli weleZambia, owake wakhokhela eleNamibia umnumzana Sam Nioma, owake wakhokhela eleBotswana umnumzana Festus Mogae, owake wakhokhela eleSouth Africa umnumzana Jacob Zuma, owake wakhokhela eleGhana umnumzana Jerry Rawlings, umongameli Uhuru Kenyatta weleKenya, oweZambia okwamanje umongameli Edgar Lungu labanye. Bekunamaqembu amakhwaya akade elibazuzulu ngesikhathi somkhosi wanamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.